indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto ku 25 Nhlangula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo.
Ekuhambeni kwa-presidenti kuba kuhlangirayo engena ezigabeni kuma-provinsi zonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kulo manyano uZulu waqaca kuma-provinsi zonke yangutheni ukuthi kumanyano nje nani ozaqaphelani.
Amanye amabandla asola indlela amalungiselelo ohlelo lokuvota aqhubeka ngayo.
Ye i-election sayibona lohlelo le-biometrics yalibona, but kakulungisisa ama-election okungumlandi wezekhe labo Human Rights Commission lamapholisa lamanye ama-commissions o-gender commission nabo media commission.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Ngakho singahlangana lojesu kutestamente elihle simbone sithi inhlonipho kayiphiwe kulabo ababusayo, kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu. Ngasiphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe loNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, yena othi wabasobala ngombuthano wabesifazana bamabandla atshiyeneyo owenera osanda ukudlula ukuthi i-MDCT yiyo eyayilamalunga amaningi.
So ukuthengisa ukuthi lokhu esisakhokhela, kodwa kuqakathekileyo ayisikho kukhokhela, yikuthi siyefikisa amazwi kuZulu phansi mayelana lokuyarejista njengamavota, ukwenzeka ukuthi kanti ukuguqula impilo esiyiphilayo. Sikhuthaze futhi omama abazali ukuthi uma sebesiyarejista kababelete abantwana babo abanama-18 years kusiya phezulu, ngoba yibo abantwana okumele baguqule ukubusa esikwenzayo, ngoba silungiselela ikusasa yabo.
Lokhu elisalicubungula yini udaba lolo lokuthi umanyano ngubani ozawukhokhela kubandla lenu kumbe ibandla likankosikazi Joyce Mjuru?
Iindaba ezinjalo eziqhubekisana njalo azichukelwa edale. Inkokheli zethu zizahlalisana phansi zikhulumisane, sizokuvuta udaba lwakhona. Sizavele zojukela edale ukuthi uZulu waseZimbabwe azwe ukuthi kuvunyeleneni, akuvunyelekanga kuphi. Okwakhathi singeza kucacatha, ngoba sinika abadala bangaqeda abasazisi impumela yokuxoxisana kwabo ngomanyano okhipha uhulumente wezana.
Kodwa sibona ungahlaliseki phakathi kwabasekeli bamabandla atshiyeneyo.
Ekuhambeni kwethu, ekuhambeni kwa-presidenti kuba kuhlangirayo engena ezigabeni kuma-provinsi zonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano wamabandla aphikisayo. UZulu waqaca kuma-provinsi zonke yangutheni ukuthi kumanyano nje nani ozaqaphelani. So esesokumelele khathesi ukuthi bakhathesi asokumele sike sithiye izinye izibi lezi esilazo phakathi kwethu, sikhangele uZulu ukudubeka kwenzayo, sikhiphe lo uhulumende. Lokhu kuningi lokhu sokuzalunga sengisesaguqula lokhu. So siyethemba ukuthi uZulu akufunayo. Nxa kungayisikho khonokhu, hhayi, inyama emnandi vele iyazikhulumela yedwa.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, njalo emela iBulawayo East edale lephalamende. Silokhu sikweziphathelane lokhetho oluzayo. Siphinde saxoxa loNkosazana Ellen Shiriyetenga, isiphatha amandla lasebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube ngohlelo lokuvota.
As the opposition besikhala ngama electoral reforms ngoba nasikhanyela uhlelo lama election lolu liyenza ngendlela eyokuthi aliyenzi ngemfanelo okokuthi ama opposition parties asuthiseke ngoba nxa sikhangela for instance kuthi bona ingani kule favoritism eyenzakalayo sikhangela qalise nge-imedia lihamba ku-ZBC which is the state media is talking about iZANU-PF ZANU-PF campaign ama-elections and of which amanye ama-opposition parties they are not given i-coverage kubo-ZBC labo-Rural labo-Chronicle. So sibona ukuthi in terms of i-coverage akula
kodwa uhlelo luqhubeka kuhle yini njalo akula kwethuselo
indaba ze-violence lokwethuselo khathesi nxa uhamba emakhaya abantu bezanu sebesebenzelana labo sabhuku ukuthi bengene ebantwini bethusele abantu ukuthi sizahamba lani kule voter registration ezayenzakala sihamba lani and sizabona ukuthi wena umuntu wonke uzahamba eregister thina simlandela elandela thina ngemova so sokubona ukuthi kulokwethusela and sesiza silama members ethu ezigabeni eziningi emakhaya abethuselwa kakhulu ukuthi khathesi nasikhangela i-election lebuyayo anti i-polling station based so kuzaba lula ukuthi for instance isigaba lesi abantu abahlala esigabeni lesi bavotele ibandla liphi kuzaba lula ukuthi okay fine esigabeni lesi nxa bevotele ibandla elingathilo ZANU-PF kuchutha abantu laba they don't belong endaweni le sebezaxotsha abantu bona laba abanye bechaye xa sokuphiwa ukudla bona bencithe ngendaba yokuthi esigabeni lesi ama-reserves atshengisa ukuthi bavotele i-opposition so sibona ukuthi ye i-election sayibona lohlelo lwe-biometrics siyalibona but kakulungisisa ama-election ukungumlandi we-ZEC labo-Human Rights Commission lamapholisa lamanye ama-commission o-gender commission nabo-media
lo nkosazana Ellen Shirietenga isiphathamandla sebandla le-MTC elikhokelwa umnumzana Watchman Ncube sixoxelaye eseHarare. I-Studio 7 ayinelisanga ukuthola umbono webandla leZANU-PF ngalolu daba. Abantwana abane abafunda eSomakhwili Primary School eNkayi baphakathi kokulungiselela ukuyaphatheka kumncintiswano wezemfundo wezifundo ze-science kwele South Africa ngenyanga kaNcwabakazi. Unkosikazi Nomsa Nekevane isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ephathisa intandane ezikolo zeMathebeleland iMopane Foundation International eseBhilitane eyiyo eqoqa lolu hambo uthi sebelekhasi ebulenjini olwe-GoFundMe olokuqoqa imali yokuthi isetshenziswe kulolu hambo.
Right now ngo-August siya eSouth Africa kunabantu abangu-4 abasenkayi abaya kukhompetition yama-sciences kulokhuzeni collaboration nezimscience iZimbabwe Science Fair. Then abantwana labana right now yinto esiphezwayo ukuthi senza intokhuzeni sambudinga imali ukuthi thina abantwana abaphumelele because abana-access to ama-opportunities afana nanalawo and it's one of the opportunities esingafuna ukuthi bayimise. Uhamba bayi-4 but I think ukuhamba kwabona abantu abayi-4 kuzokwenza abanye labo babona ukuthi okay ikusasa likhona that we push hard sithola amabhesi etusenyeka nabana singakwanisa ukuya kwenye indawo nako vele into efana nanaleyo.
Inhlanganiso yakho iyathola usizo olweneleyo yini ukuthi yenelise ukungezelela inani labantwana abancediswayo?
Siyasiza ukuthi siyithole imali at some point sibathatha abanye abantwana because baningi abantwana abantwana abahluphekayo abazintandane labangasontandane abanye mebhala bonoma abagula abangakwanisa ukwenza anything baningi okokuthi even ngaye esikoleni esiyi-1 nabe buya bezocela ukuthi lacela sifaka kodwa umntwana noma ukhangele ubone kahle ukuthi isimo sakhona sele siyadiseva ukuthi ungafaka kodwa uyehluleka lokuthi uzothini ngoba imali yakhona yekho sisapotwa ngabantu khonapho uthi masenza ama-fundraising bro like ma unjengadobe ifoni ufole mntu kule nto esuke ngifuna ukuyenza sishoda ngemali eso onzwelayo afake 10 lokhuzeni 10 pounds lokhuzeni kwa-akhawunti e-charity into ezifana nazana lezo singacabangi kakhulu ngokuthi like right now sibe le pressure na kana ukuthi ufanele is raise it 2000 year fees kuphela raise this much yalo Canada lo Canada lo ke ukuthi at least noma kuthiwa asila imali enkulu but sibe la imali enough ukuthi senze zona izinto ez basic things like 4 months but angeke ngisho ukuthi asakabile sustainable income ukuthi siyakwazi ukuthi sizaqhubeka ngoba every year like right now sanda noma ngo 35 so fanele ukuthi una sense fundraising next this year make sure ukuthi senze imali enough ukuthi sibhadale abantu abangu 35 isikolo enough senze then sathele icathulo enough ukuthi sathele ama inform kunezinto encane abashoda ngakho kwakulabanye abanye abantwana okuthi na umkhangele uzinhliziyo yakhe sibabuhlungu ucishe ukukhala okunye abanye abantwana izinto abangu 3 sagcina sithatha ezinye impahla zabanye abantwana siba yazi kukhona ukuswela ukuthi awuyaswela nje abantwana bonke but ukhona umntwana ophuma abe yedwa lapha ungathi umntwana ongaphumile ukuphuma khona laba bantu sizabe singakwazi ukuthi lasenze njani asila imali kodwa uyabulibona usizo ukuthi lukhona
Lo nkosikazi Nomsaneke Vane isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation International sixoxela ye esebilitane okwamanje sengilithiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove namhlanje kuhlelo ngizabe ngikhuluma lo mnumzana Steven Sibanda ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe njalo okhangelele ukukhipha ibhuku lakhe elitsha elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Tongokara sifuna ukuzwa okuningi mayelana ngaleli bhuku ngiyakwamukela kuhlelo Sibanda unjani
hayi mina ngiyaphila unjani ke
ah ngiyaphila kudami ngiyaphila eh Steven awungitshele ngamafishane mayelana ngaleli bhuku lakho
incwadi le ngibhalele uGeneral Tongokara njengomuntu owasishiyayo ngiyazi ukubana iningi lizambona njengomuntu ngathi ogula ingqondo but ngenye indlela bengimazi isango ngento ezasala zenzakala ngemva kokubana esesithile ngaqala kumtshela uzibuse ka-independence ilizwe lalisesehlihle Steven ngehla ngencwadi yami ngamtshela ngento ezasala zenzakala kubalisela kupra wonde kansele land reform program kansela by-election ka-2008 ka-2002 ngizomtshela ngokuba into zasala zantshintsha zaya ebusungini okunjani
kodwa Sibanda awungitsheleke kungani wakhetha yena ucomrade Tongokara
ngathi ucomrade Tongokara nguye umuntu engambona wakhontributayo kakhulu ngathi kwi-independence yeZimbabwe kulabo abasishiyayo ye siyazi abaningi zabo balwela ilizwe leli but ucomrade Tongokara ngathi ngesilungu ube le-passion yokubona ilizwe leZimbabwe lisiya ebuhleni so ngizubuhlungu nxa ngikhangela imbali kacomrade Tongokara ubana nxa engavuka namhlanje akukhangele iZimbabwe isimo esikiyo hayi ngibona sibili kungambamba angazitola ubana into engayilwelayo ikuyini manje sezime kanje
ukhona na ubudlelwano phakathi kwale ncwadi lokho okubhaleleyo njalo umsebenzi wakho njengomuntu osakhulayo olwela amalungelo abantu
ngathi ubudlelwano bukhona kakhulu thina njengabatsha abalwela ngathi amalungelo oluntu siyahlonipha njalo labo abalwela ilizwe leZimbabwe ngoba ngathi the plate iphathi yabo ngathi they contributed kakhulu so siyabahlonipha kakhulu njalo ubudlelwano bukhona ngoba ilizwe lethu lalwelwa that singeke sikhiphe kibo angithi loba balwela into engasekhoyo bacinisa ukuthi ilizwe lethu balilwela basikhulula kumele sihloniphe lokho njalo kumele sibabonge abakwenzayo
manje Steven ukhangelele ukufundisa abontanga izinto ezinjani laba abazobe befunda leli bhuku
ngikhangelele kubana bazi iqiniso into ezazifunwa ngucomrade Tongokara into azivelayo lento ezasala zenzakala kubana hhayi ngathi ngesilungu ngamapheji amabili atshiyeneyo uba into eyalelwa ngucomrade Tongokara le nto ezasala zenzakala eZimbabwe into ezimbili ezitshiyeneyo
uma sesiphatha udaba mayelana ngalezi fiso zabasakhulayo ukhangelele ukuthi bazadobha izifundo ezinjani lapho bezafunda leli bhuku
ngikhangelele kubana intanga entsha esakhulayo ibe leqiniso ibe lombono ukubana ngezinye izikhathi ngathi amaphupho kumbe izifiso zethu esiyathi izifiso empilweni ayisizo ezigcina ziphuma ebufundeni kwempilo yethu thina ukuphuma ngathi a different story altogether
laba abazebe bakhangelele ukubala leli bhuku uzabe ulikhipha nini njalo kumele bakhangelele ukubhadela malini ukuze balithole?
Ibhuku lami ngifanele ukuyikhipha ekupheleni kwenyanga kaJuni, njalo ngikhale bana lithengwe $5 ibhuku linye with ukulibala lile mfundiso lile yinto ezenzakalayo eZimbabwe, ikakhulu ngathi sikhangele izinto eziqakathekileyo ezenzakalayo eZimbabwe. Ngikhanya indaba kaGugurawonde indaba enkulu, singakhanya indaba kama-election ka-2008 indaba enkulu kakhulu.
Kodwa ukhangelele ukuthi uzabe usungula ngaphi kwangikhona koBulawayo?
Hayi, angikabili le ndawo engathi sizazisungulela endaweni enje, but ma indawo sithe yatholakala sezisetheni sizakwazisa uzwi lwaseZimbabwe.
Ah, siyabonga-ke Stephen, ngiyathakazelela ukuba lawe kuhlelo bhutwami.
Kulungile, ngibongile kakhulu, ngiyabonga kuseZimbabwe.
Balaleli, isikhathi sami sesiphelile. Olevalelisayo nguMike Hobe, masibane ngeviki ezayo, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ye, zulu kandaba lingatshona njani lapha elikhona khona ngapho-ke ngemakhaya, mina lapha-ke ngiyaphila eWashington DC. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka-ke ngodaba lokukhombisa kumbe ngithi udaba lokuqomisa kumbe ukuqonywa nje. Ye, ngilaye lapha-ke unkosazana Stars Thebe Mate, yena olwela ilungelo labesifazana, njalo lo Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo.
Nga ngithi ngiyangena ngithi ngilanda intombi kulezi nsuku abantu bakuchaba kubulalwe lahle egodini. Akusafanda kudala, kulo muntu ongenayo uhle bakubizela abantu bonke nabomakhelwane bakuchaba zokubulala. Akusafanda kudala ukuthi ungangena nje uzoyicela ke intombi kalula kanjeyana. Abantu sibe lolulako olunzima, abantu bazondile ngaphakathi. Akusafani nje umuntu kabamthembi ngelezi nsuku umuntu angakathenjwa umazi ukuthi uvela ngaphela umuntu. Kudala ngithi mathebelalisazi ukuthi kubani kule ntombi. Khathesi abantu sesihlangene kakhulu imihlobo lemihlobo, akusazi umazi lokuthi umuntu uvela ngamuvela kwathakathini uvele esigebengeni kumbe uvela ke bulala umuntu, angeke ube kwazi. Ambona ukusenzakala njalo kumathele, akusenzakala lokho okhulumayo. Kathesi ngabuya lapha ngithi ngifuna intombi labe ekhaya lakho uyangitshaya njalo kulezi nsuku bagisa kule mali, kambe ngakibo balolutho yini? Abangeke bafune nje okomuntu ukuzihambela okuhwaye ibheji kokuda bekha ukuthi ngifuna intombi leyo, akwenzakali lokho.
Ye, ngena Mathebe.
Kodwa yikho phela ngisitsho ukuthi intombi eyabe isivuthiwe ilungele umzali esegangela ukuthi noma intalane yenza kathesi hhayi sokukuhle. Okubi yikhonokho ukuthi eselikwenza amadaka namhlanje ukumlamela abantwana bengakaphethi esikolo. Kanti-ke hhayi, wethi ngithi mina noma indlelo bekunqamela intombi ngendlela enjalo nakhula ngapha eduzane sekukhula thina bekuvele usikhonjiswa loma uhlakalele lejaka usiye emfuleni uze uqunta amahlamvu akhiphika phele phasi isihlahla esikale sesizingatya ulokhu usithi lapha lalaphaya ungakwenelisi ukuphonga ukuthi sengikuthanda ejakeni. Umqondo engiyakiwe yokuthi sokule mpilo enzima kathesi yokuthi abantu abethe bangabafana abasakhonjisi yiba sebekhonjiswa yibo asebehlawukelwa yibo asebekhwetshwa ngamantombazana. Thina sasikwesaba ukuthi ija ulibone laphana uthiye emfuleni usesaba ukuthi likutshele ukuthi ngiyakufunda. Kukanti-ke lamhlanje abantwanyana amantombazana yibo asebehlaxa ilanda amadaka ehlezi laphana bahambe bayedlula phasao lebesithinga ukuthi amalawo madaka abakhombise. Isimo asisama ngakuhle, kufanele kulungisise amasiko lokuziphatha kwemntwana eyintombazana, amelele ukukhonjiswa. Labafana balanele ukukhombisa, hayi ukuqhweba lokucela.
Ye, nato udaba khonapho-ke thisa ngamafushane.
Kunjalo-ke isikhathi kubana-ke amantombazana mhlaba wonke nje abantu kuthiwa ama-females sebaningi ukudlula kobaba. Kuyaziwa lokhu, njalo-ke amadoda akasatholakali. Lona lowo ntombazana obona ijakalele ngani lona limi kahle ezimalini lapha engani uhleli kahle kumbe utshale imoto engani inhle. Ngoba kungakhangela kwelakithi, intombazana nxa ibona umuntu odrayivayo ibona imali, ingabona nje umuntu ole moto ibona imali, kayali iyamfuna lo muntu. uyahamba sejikize lapha nedlalisa izinqe ukuthi imoto yani imele ilumuntu emela khona phana kamaza lo muntu ukuthi uzamthatha kumbe uyamdlalisa khona kusho uMathebu ukuthi kumele kufundiswe isinto ukuthi omama kumbe amantombazana lawo ke asejwaqile ke asethombile azinanzilele azibeke kodwa hayi kabazibeke indaba khona okawukhulumileyo udu olukhona okubana ke inselo yesizwe ukuthi abantu benze kanje.
Valanga kona mpoke Mathebu.
Akuna nselo eyenza umuntu aphambuke emathikeni kwabo. Hamba phansi lekithi lapha eZimbabwe kunendawo eziphansi le othola ukuthi kuyabe kuvele kungakabi ngitsho le layithi. Kodwa amathiko abo bawagcinile. Ukushwelela kulahlisa umuntu isiko. Sesiyalahla amasiko ephila. Ake sibuyelele emuva. Siqakathekise obabakazi. Siqakathekise omalume. Labogogo. Basivuselele amasiko omuntu lwakwethu. Amajaha
Mathebu. Mathebu. Kungenzakala njani Mathebu? Ngento sezikhona kule zinsuku ama-intermarriages. Lokuthi isiko sokuyingxabangxoza ke soludungene kusiko. Akusahambelani. Sesihleli singabantu abaningi nemihlobo etshiyeneyo. Ngakho sokunzima ukuthi isiko lilandelwe la kumele kunanzele khonoku Mathebu ukubana akusasebenzi kulezi nsuku ngoba ke akusela umuntu olazi isikhathi afundise lelo siko.
Qedisa Mathebu
umntu lokuthiwa ngeya kulezi nsuku lo Jehova ezilini ukuthi sigcina amasiko ethu.
Hayi kibake baba khona poke ngamafutshane sibithi.
Yeah, mina ngitshoyo ngithi abazinanzelele kakhulu laba sebethombile ukubana ke hayi lo muntu othi CC emgwaqweni kaya akusiyo ukuthi ngiyongakwe ongawuthatha njona thila uMathebu azamela ukulandela ke isiko lethu kwangcono bathi hayi unkazana ususalitshwe isikhathi kodwa unikwazi ukuthi uziphethe kulothi uhambe uzilahla nje sibe libelele indlela ke uhambe ngusidotshiwe hayi ungiphansi phezulu yonke indawo uhambile akusebenzi.
Hayi ke udaba lwethu luma lapha ke namhlanje Zulukandaba. Ngithanda ukuthatha ithuba leli ukuthi ngibonge ke uStars Thebe Mathe yena olwela ilungelo labesifazana. Ngiphinde futhi ngithathe ithuba lokuthi ngibonge uEzra Jesus Banda umsakazi olodumo ukhonakale ke eBrithani. Nethemba lokuthi siyahlangana singabaphiliyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo uMthembu Sithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyabonga Gibbs wesizwe eziphathelane lokholo silontongameli Nkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli ngiyathokoza ukuba siyahlangana njalo namhlanje ntambama.
Uphetheni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba esiyibona kuDaniel uDaniel simazi abaningi ukuthi waba yinkokheli elizweni likankosi uDarius uDaniel chapter 6 verse 7. Ukuba ngesikhathi esiningi singena phakathi kombuzo abantu abaningi bangena phakathi bezibuza ukuthi kambe amakhosi alapha emhlabeni singadlelana labo njani, kumele sibakhonze yini basake esigabeni sikaNkulunkulu kumbe labo balesigaba sabo lo Nkulunkulu lesigaba sabo. Siyananzelela kuvesi ka-7 lapha kuchapter ka-6 ukuthi uDaniel wangena la phakathi kwaleyo nkinga kwase kuthiwana kukhonzwe inkosi uDairas kwafakwa lo mthetho ukuthi umuntu angathandaza omunye umuntu athandaze kuphela inkosi leyo uDairas. Manje kwafunyana uDaniel elabangani bakhe ababe ngamaJuda bayala bona ukukhonza inkosi othiwa nguDairas bathi bona bakhonza uJehova kuphela. Siyafumana ukuthi yikho lapho kuphuma khona indaba le yaziwa ngabantu abaningi ukuba uDaniel wagcina ephothelwa endaweni lapho kwakulezilwane khona kodwa izilwane azisamdlanga yena uDaniel zagcina zinyekele. Ngakho lapho into eqakathekileyo engiyibonayo ebengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi kumele kwehlukaniswe udumo esilunika uNkulunkulu lo dumo esilunika abantu. Ikanti khona ngiyaqalisa lakithi thina bafundisi, akumelanga abantu basinike kumbe basifake esihlalweni sikaNkulunkulu. Kumele kwehlukaniswe ukuthi hayi umuntu lo ngiyamhlonipha umfundisi wami kodwa gakho esihlalweni kumbe esibangeni sikaNkulunkulu laye ungumuntu njengami. sibe sesiya kulabo ababusi balapha emhlabeni kumbe ngizinduna zethu kumbe ngokansila kumbe ngabantu abayiba abaphakameyo kuhulumende wethu singeke sabafaka bebe njengonkulunkulu ngenxa yokuthi nxa kulento eyenza unkulunkulu abe lolaka yikuthi uphakamise olunye ulutho luthathe indawo yakhe engathi khona yikho kulo mthetho lo othiwana singabokhonza izithombe kumbe omunye umuntu ngakho siyananzelela ukuthi nxa ngokuhamba kuthi lapha emhlabeni uphakamisa abanye abantu sibafaka esihlalweni sikankulunkulu kumbe sibalinganisa laye kumbe sibanika inhlonipho okumele iye kunkulunkulu kuphela thina sigcina siyinika omunye umuntu wenyama ngakho singananzelela lapha kubhayibhili siyabona ukuthi zikhona ezinye izinkosi ezazigcina zifuna ukuthatha indawo kankulunkulu singananzelela wade ngikhuluma ngayo ithin jairus singahlangana lebhukwini lika-Esther ukuthi ukhona omunye laye owayesezama othiwa ngu-Amani owayezama ukuthi abantu bakhonze yena kulokuthi bakhonze uJehova sinanzelele ukuthi kwakukhona omunye umJuda othiwa ngu-Mordekhayi wayala lokhu kukweni ngakho singahlangana loJesu kuTestamente Elisha simbone sithi inhlonipho kayiphiwe kulaba ababusayo kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu nxa siphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu ngenxa yokuthi umuntu ulesibanga lapha aphelela khona kodwa uNkulunkulu kalasibanga lapha azaphelela khona ngoba yena kagugi uba khona kuze kube naphakade njalo umbuso walapha emhlabeni uyakubuya ukuphela into engimbuthela kuyayo yedlula siyibona kodwa lo okaJehova awupheli
Kuyiphethe mfundisi
baba ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ntambama sithandazela abalaleli bethu ukuba baza kuphakamisa wena ube uNkulunkulu njalo ube nguwe oyinkosi phezu kwelizwe lethu eZimbabwe siyathandazela bonke baba ukuba lapho esona khona isixolele ngegama likaJesu baba sithandazela njalo abangezwa kuhle abalemimoya edangeleyo ukuba bakhuthaze namhlanje ngegama lakho elingaphezu kwawo onke amen
Amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
Sibonge kakhulu ntombi sithana iviki ezayo
Veli lalele uhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda igama nguNtungami Linkomo
Siyabonga ntungamili nampo abafana bakagodlwane Sibonge abafana bakwagodlwayo silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngise Washington DC Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.